sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngensonto omhla ka 18 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC kobulawayo lithi selilubhekise emthethwandaba kuyaphikisa isinqumo samapholisa esokulinqabela ukuthi litshengisele kuleli dolobho kusasa ngomvulo.
Kathesi ngikhuluma nginje ngisemhlanganweni lamaloya, so ukuthi ngithi singahamba nini namhlanje ngisonto ngisikhuluma ngalesi sikhathi kuthiwa sesingehle ukuthi sihambe kathesi ngiyitambama ukuthi uthe sizahamba kusasa ekuseni.
Umthethwandaba waphezulu kobulawayo namhla ulahlele khatshana isicelo somanyano we-Confederation of Zimbabwe Retailers Association esokuthi kumiswe ukutshengisela kwebandla le-MTC kuleli dolobho.
Kuthiwa ukubona kanye yikubona kabili. Ngeqiniso nti mina ukuya kuma esitridini sigijime ngitshone ngihlabela ngimuntu egida kambe kuyawulungisa na umnotho. Asika kubuni ukudemonstrator osukeke kwaletha umvuzo kwaletha isithwala kwasifaka phezulu etafula labantu.
Izizalwane zeZimbabwe kele South Africa ziqhube umhlangano eJohannesburg lamhla zisola ukubotshwa lokugwetshwa kwenduna uMnumzana Nhlanhla yamaNgwentiweni.
Siyacela kubo bonke umthwakazi wonke isizwe sonke samaNdebele ukuthi asiphakame sime ngezinyawo silwele amalungelo nenkululeko yamasiko aso. Kungahlukunyezwa abaholi bendabuko, kungahlukunyezwa umphakathi wesizwe sakithi. Kuhlonishwe abaholi bendabuko, kuhlonishwe izakhamizi zakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye ezokholo, ezamasiko, ezemidlalo lizoziswa kuona lo msakazo. Ibandla leMDC kobulawayo lithi selilubhekise emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo samapholisa esokulenqabela ukuthi litshengisele kuleli dolobho kusasa ngomvulo lisola ukubhidlika komnotho welizwe. Amapholisa namhla enqabelele libandla ukuthi litshengisele okuyisinqumo esifana laleso asithethe eHarare ibandla leli lifuna ukutshengisela ngolwesihlanu. Ibandla leli lithi iziphathamandla zalo ezibotshwe izolo kobulawayo zilokhu zivalelwe esitokisini kuleli dolobho njalo zikhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Zivalisa unkosazana Thabita Khumalo, Tendai Masocha, Helen Mpofu, Meliqiniso Sithole, Emoti Mujeri, Tinashe Matimbura, loMnumzana Shelton Tembo. Umgcinisihlalo we-MDC kobulawayo uMnumzana James Sithole uthi bebephakathi komhlangano lamagqwetha namhla kusihlwa belolonga ukuphikisa isinqumo esithethwe ngamapholisa.
Kathesi ngikhuluma nginje ngisemhlanganweni lamaloya, so ukuthi ngithi singahamba nini namhlanje ngisonto ngisikhuluma ngalesi sikhathi kuthiwa sesingehle ukuthi sihambe kathesi ngiyitambama ukuthi uthe sizahamba kusasa ekuseni.
Umthethwandaba ungathi lingaqhubekeli phambili njengalokho owakwenza eHarare lizakwenza?
Sizadana, kodwa-ke izandla zethu ngabona njalo ziyabe sezibotshiwe. Kuzafanele ukuthi silandele khonokho njengebandla elihlonipha umthetho. Kufanele sitshengise umehluko wethu thina njenge-MDC kuZANU PF. ZANU PF kayihloniphi amalungelo, kayihloniphi umthetho, kodwa thina si-opposite ye-ZANU PF. Nxa umthethwandaba uthe singatshengiseli kutho ukuthi sesizalandela khonokho.
Kule ziphathamandla zenu ezibotshiweyo khona ngapho kobulawayo, zingaphi kathesi njalo kwenzakalani?
Kathesi basenkantoli eBulawayo Central Police Station, ukuthi uthi sikhangelele ukuthi bazahamba emthethwandaba kusasa-ke ekuseni. Kuthiwe khona bahambe bekhankasa kumbe behambisa umbiko wamanga, yilo icala abaliyetheswayo. Kodwa sina ngokubona kwethu sibone ngani icala vele lingasebenziyo and sibone ngani ekhoti liyafika lilahla lelo icala.
Lizakhulumisana njani la malunga enu ngokutshengisela kungaphuma isinqumo somthethwandaba?
Sesike sahlangana lobunye ubukhokheli sibazisa okuyikho, sasesibakhuthaza ukuthi hayi siyakwazi ukuthi kuyadanisa, kodwa-ke kababuyele emakhaya sebezalinda kusasa besemakhaya belindela impumela yemthethwandaba ukuthi kuza kumanjani. Sesiza kukhangela sisuka ke khonapho.
Wine likulungiselele ukubona ukuthi akuladlakela.
Singakhangela ke umthetho wephosa. Uyasho ukuthi nxa sifuna ukuthi siyenze uhlelo olunjongo lokuthengisela, kufanele thina sidinge lokho okuthiwa khona ngamahlazi abazabe bekhangele ukuthi khona kakula bantu abazayephula yini. So yonke le yimizamo kade siyenzile sile department yethu lathi ye-security bese siqoqile sibili abantu abaningi sibili abazancedisana ke namapholisa ukuthi sibe leqiniso ukuthi khona kakula bantu abazazama ukuthi bephambanise ukuphikisa impahla zabantu.
Lo ngumnumzana James Sithole, umgcini sihlalo webandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Amapholisa atshaye njalo abopha abanye abazame ukutshengisela eHarare ngolwesihlanu kuhlelo obeliqoqwe libandla le-MDC. Ukusenjalo umthethwandaba waphezulu we-High Court kobulawayo namhla ulahlele khatshana isicelo somanyano wenhlanganiso zamabhizimusi we-Confederation of Zimbabwe Retailers Association esokuthi kumiswe ukutshengisela kuleli dolobho ngoba amabhizimusi engabhidlika njengalokho okwenzakala ngozibandlela kuqhutshwa uhlelo olufanayo. Inhlanganiso yezikulo umanyano zibalisa yebulawa United Residents Association, Apostolic Christian Council of Zimbabwe kanye le-Grain Millers Association of Zimbabwe. Bebexhaswe ngusomabhizimusi wakobulawayo ongumsekeli webandla leZANU-PF, umnumzana Davis Muhambi. Umgcini sihlalo webulawa United Residents Association, umnumzana Winos Dube, uchasisa okwenze bakhweza lolu daba emthethwandaba.
Kuthiwa ukubona kanye yikubona kabili. Sebesethuka umfanekiso wokuqala ofikayo kibo yisehlakalo abasibonileyo ngozibandlela lapho kwenzakale khona isiga into yakazenzakala esigodleni sakolwayo. Ukuthi ubonakale kutshiswa izinto, kutshiswa ama-properties, izitolo zigcekezwa kusenzwani.
Sike saxoxa labo abe-MDC besithi ukutshengisela kwakuqala kwakungaqoqwanga yibo, okwabo kwande ukuba lokuthula.
Thina njengezakhamizi kasiyalanga idemo yokuthi kumbe ngathi iqoqwe i-MDC. Into esivele singasayifuni kobulawayo yinto okuthiwa yidemo. Ngoba la izolo kwathi kwenzakele kunjalo amaqoqi bakhona basuka banyamalala kusela umuntu obabonayo nxa abantu sebephakathi kokudubeka sebenjalo. Omunye umuntu nxa ebulala ibhizinesi kobulawayo iyi-service provider ebantwini bakobulawayo indineko empilweni zabantu. Abantu abadubekayo who suffer the most yiba ngabahlali bakobulawayo. Ngikhuluma ngisezinje isibonelo esezakeleyo ngozibandlela. Abantu bathola ezimo wafica abantu sebelayina belayina ukuthi bathenga izinto abantu sokuyisiminye eminye kodwa ekuhlaleni kwabo phakathi kwemizi ngale kutho kungatsho kutshisiwe amashophu kwathini ethini izinto wona lawana amashophu futhi ayabethisiwe bulawe sezasiyana ethandeyini kunezakhamizi eziyizisebenzi khona phandle labo they are equally affected sebelahlekwe imisebenzi sokutheni kuzela abantu ababo sebelamba ngoba nxa ubulala lapho umuntu umthombo wakhe embisini yakhe lapho alima khona impilo vele isizima.
Izakhamizi zithini ke zona ngomnotho welizwe zifuna lulungiswe njani lolu daba nxa ukutshengisela kungasikho okuletha
kuzo? Angazi ukuthi kuya kumestridini utshisha izinto usenzani kulungisa njani umnotho welizwe. Thina abanye bethu sikhule ngaphansi kwenkwapha zezinkokeli esezatshayo oJoshua Nkomo sazi ukuthi into noma isizini sinjani hlalani phansi likhulumisane lidinga indlela amasu azaphuma khonapho kudingakala ukuthi senze kanjani. Ngeqiniso ithi mina ukuya kuma estridini sigijime ngitshone ngihlabela ngumuntu egida kambe kuyawulungisa na umnotho welizwe. Silabameli esabakhethayo ezweni leli ukuthi basimele laphana lalaphana yibo abantu ofanele sibatshele ukuthi izinto zizima. Lelo liqiniso into zizima akula muntu ofuna ukukubalekela into zizima. Umnotho wethu elize kawumanga kuhle asikakuboni ukudemonstrator osukeke kwaletha umvuzo ebantwini kwaletha isithwala kwasifaka phezu kwetafula labantu.
Lo umnumzana Winos Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association iBura ekumanyano we-Confederation of Zimbabwe Retailers Association. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ziqhube umhlangano eJohannesburg lamuhla zisola ukubotshwa lokugwetshwa kwenduna uMnumzana Nhlanhla Yamangwe Ndiweni wentaba zinduna. Amagqwetha amela uMnumzana Ndiweni abikwa isithi alungiselela ukuphikisa isinqumo somthethwandaba esokuthi induna ipike umnyaka olengxenye ejele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ziphuphudla amagwebu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokugwetshwa kwenduna uMnumzana Ndiweni. Izikhulumo ezijeneyo ebezikulo umhlangano zithi ukugwetshwa kwakhe kulandela isinqumo esethulwe inkundla yakhe yikudelela isizwe samaNdebele ngenhloso yokusibhidliza. Umkhokheli wenhlanganiso yebutho lenqama uMnumzana Abita Malinga uthi kusobala ukuthi uMnumzana Ndiweni ubotshelwe ezombusazwe hathi isigwebo asethulileyo.
Sibuye ukuthi okwenziwa endulweni akukhona nje ukuthi yisinqumo esithathile ukuthi khona lokho okwenzeka emphakathini wayo kuleso sathathwa isigungu sayo. Kodwa sikubuka njengendlela yokuthi kwethuselwa induna zakithi okuyinto esingeke siyamukele thina ngesizwe sikamthwakazi. Induna zakithi silindelele ukuthi thina asebenze ngokukhululeka.
Abe besemhlanganweni lo obizwe inhlanganiso yebutho lenqama bathi kusobala ukuthi lesi senzo ngesinye sezenzo zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esokuzama ukujezisa induna uNdiweni ngokuphumela obala ukuthi kasekeli ngitsho lakancane indlela abusa ngayo. UMnumzana Chris Ncube odabuka eKheze Marinoha uthi kubojwa kwenduna yesizwe ikubopha inkosi yesizwe okulizilo okungafanelanga lekelwe ngoba kutsho ukuthi isizwe sesithunjiwe.
Siyacela kubo bonke umthwakazi wonke isizwe sonke samaNdebele ukuthi asiphakame sime ngezinyawo silwele amalungelo nenkululeko yamasiko aso kungahlukunyezwa abaholi bendabuko kungahlukunyezwa umphakathi wesizwe sakithi olwela inkululeko yamasiko akithi kuhlonitshwe abaholi bendabuko kuhlonitshwe izakhamizi zakithi.
Amazwi kaMnumzana Ncube agcizelelwe uMnumzana Alpheus Fuyana yena uthi kufanele bavezele uhulumende kamongameli Mnangagwa ukuthi ngeke esadlulela phambili ngokuhlukumeza isizwe sikamthokazi.
Le ndaba yenduna ebuhlungu yenza kushaqe negazi ngoba sazi ukuthi isitha esiyizana uPF government eyaziwa ngokubulala abantu ukuthi kuphephile yini uma esesandleni sesitha khona ngale eKami prison. Indawo efanele ukuthi ngayakhelwa bona uMnangagwa ngoba wabulala abantu.
Kulomhlangano kuvunyelwene ukuthi kusungulwe isikhwama semali yokuncedisa indleko zokuyaphikisa isigwebo esiphiwe uNdiweni emthethwandaba. Inhlanganiso le ithi izasungula njalo uhlelo lokuyajengisela emaofisini omeli weZimbabwe ePretoria kusukela kusasa. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osengumgcini sihlalo ogatsha olubona ngezomvikela kumanyano we Southern African Development Community SADC kulandela ukukhethwa kwele Zimbabwe ukuhola lolu hlangothi ngolumbuthano emhlanganweni eTanzania. Osengumgcini sihlalo walumanyano uMnumzana John Magufuli ongumongameli weTanzania ukhuthaze amazwe aphetsheya ukuthi ethule izijeziso zenotho azethesa eZimbabwe ngoba zibuyisela ilizwe emuva. Kodwa abanye bakusolile lokho besithi kulandela ukuchaya kwakubi kwabantu abakade betshengisela ngokuthula eHarare okukhomba ukuthi eZimbabwe liphula ilungelo loluntu. Okwamanje sengitetela emuva ngilichiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Zengana masiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola
izulukanda bakwenza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlanje sixoxa lobaba uMkhondobazi Magonya lapho sikhuluma khona ke ngesiko lesintu ukuthi kambe nxa sesikhangele okwenziwa izinduna emakhaya kambe zingathonisa amacala zime ngaphi ngamacala lawa ikakhulu nxa sikhangela ke ukudlelana kwabantu. Ye baba Magonya siyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga tu.
Ye siyabona ke induna ukuthi zizo phela ezizibambileyo emakhaya lapha emaphandleni. Pho ke nxa zidonisa amacala uhulumende kumele angenele yini kumbungena sincaza ukuthena?
Lapho kulendula khona kulohulumende ukuhambela ngoba induna ilaleso sikhundla lalawo mandla iwaphiwa yisiqu sombuso wezamasiko eZimbabwe esisona esicandwa uhulumende ngakho ke lapho kulinduna khona kumele ukuba ukhangela induna ubone uhulumende.
So siyabona ukuthi khonapho ke nxa induna zithonisa kwezinye izikhathi kukhona lapho uzokuthiwa ke kulabanye phela kumele bebehlinza imbuzi, into ezinjalo. Abahlinziswa imbuzi ngabanjani?
Iningi labantu abayibona abasezikhundleni lamhlanje abasingathi thina i-political leadership esilayo lamhlanje, iningi layo eqinisweni sibili yibo abantu okumele ukuthi ngabahlinziswa imbuzi nxa amadoda lobuchopho obuhlangeneyo beqhoba ithambo ngezombusazwe. Ngoba lubana kuthiwa kungayisibo okumele ukuthi ngakuthiwa bahlinza imbuzi nxa amadoda lengqondo ezikhaliphileyo becubungule ezombusazwe. Ngakuthiwa siyakubona ukuthi amadoda lawa aya lobuchopho impela ilizwe liyathuthuka liyaphambili kwezomnotho, kwezompilakahle, amagetsi akhona, amanzi akhona, imithi yonke ikhona. So abantu abayibona Mvukamvelase abahlinziswa imbuzi ngabantu nje ukuthi la uyazibonela ukuthi hayi kulo ngumuntu wenkosi, ukulutshwana esingakuthola kuye o angaphathisa ngakho ekuthini nxa sicubungula kumbe sicacade ezombusazwe ukuthi angajikela inkulumo mbimbolelo obuswane. Ngabantu nje laba abahlinziswa imbuzi engiqinisa lokuthi iningi labantu abasembusweni namhlanje khonapha abalezikhundla ikakhulu ku-politics ngabantu nje abaphunga ukuchansa, ngabantu okumele ngabahlinza imbuzi nxa amadoda alobuchopho lecacade ezombusazwe.
Siyabona ukuthi sibili enduneni kwenzakala kakhulu khona kuzo kuthiwa hayi lo phela limhlizisa imbuzi ngale kumbe kwenziwe lokho. Kodwa khonoku-ke okukhulunywa-ke emthethwandaba wezigaba ezijiyeneyo kulo mswane yini kumbe kwesi sikhathi nje baphonga ukwenza nje?
Ukhuluma ngenduna lapho ethetha khona amacala yikho nadube.
Into
okumele siyinanzelele ukuthi induna ngesiqu sombuso seZimbabwe lamhlanje akhona amacala athile athethwa induna. Ngamacala afana lakhona ukuthi umakhelwane wakho udilize uthango lwakho, icaluni labalitheso onduna uKhayisa. Nxa kuyukuthi enhlambane khona phana umuntu efike wadilize uthango lukamakhelwane uyahamba uyebika enduneni, induna yiyo esiza kuthetha icala lonelo. Nxa kuyukuthi imbuzi zakho kumbe izifuyo zakho zifosile zakho udle emasimini akuzibani, induna ngamacala athoniswa induna lawo. Kodwa induna kayithonisi amacala anjengalokhu esithi thina i-homicide. Akhona amanye amacala angangokuthi induna ilakho ukuthi ingagweba isakhamuzi isihlawulise inkomo ezithile ziyehlawula umuntu oyabe wonelwe ngulowo mnumzana kumbe ngulowo muntu kuleso sigaba. So amacala wonke akhethwa zinduna ahleliwe kule zigaba ukuthi induna iyahamba izokugcina la. Kodwa icala engakutshela lona sibili elisegcekele ukuthi izinduna kazingeni kilo licala elinjengele-homicide.
Lapha sikhuluma ngokubulala sibili.
Ye, sikhuluma ngecala lokubulala kumbe
udlwengula umuntu
attempted murder.
Hayi ke siyabonga kakhulu ukuthi sixoxe lawe baba Mqondomazi Magonya ngendaba zibili eziqakathekileyo ezenzakala ezigabeni zelizwe leZimbabwe. Ungathona lokusasa eMagonya baba.
Ngiyabonga Mfuka Mthembu.
Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver Lesemoyeni ngenjabulo ngumthembu Sithemba uGibbs Dube Lilani.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eyita, hola, mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo labo sakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo, sikobulawayo, kontuthu ziyathunqa. Sixoxa lo ngisakhulayo, owasungula inkampani yona elenjongo yokusakaza inhlelo ezijeneyo eziphuma ku-internet, ngesingizi sithi ama-podcast. Inkampani yakhe ibizwa ngokuthi yi-A-Icon Media. Namhla kuhlelo silomnumzana Nigel Ndlovu. Nigel, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu laba sakhulayo bhuti, unjani?
Ngiyabonga bhuti Mike, ngiyabonga. Ngiyathokoza kuhlelo.
Hayi, sithabile ukuba lawe. Asithinteni udaba lukhona egodweni, inkampani yakho A-Icon Media. Bengicela ukuthi utshele abalaleli bethu okunengi mayelana ngenkampani yakho.
Okay, so i-A-Icon Media, it's It's a company I established and registered in December, that was in 2018. I mean, I'm a media graduate. So when I graduated, I won with some 7 years, so I kaya uti anon kali so why me lamin zamutin in weti say avani lamin's kachi avani. So a company I'm what it does, we do ama biscopo, ama film. And we also do our audio productions. And Karese is push our cool company, the podcast. The podcast, the Voice Note podcast, that's a platform where we get to showcase in the Abandabayenza, Mangalisayo, be it now businessman, a sports person, an artist. So a podcast is more like a radio station, but it's timeless. You can listen to anytime. And the podcast is on the internet. So now that I have a voice note podcast, the ultimate vision for EA Icon Media is to create 500 jobs in the next 5 years. And that's through film and the media. So at the moment, I have a team of three. There's me, and then there are like my two friends who I push my production company with.
Njengoba ushilo wathi ukhangela abanye abantanga njengoba isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigugudeka ubona ngani lokhu kuzafezeka na?
Yeah, the economy it's a bit hectic, like as Zimbabwe, like operating a business it's a challenge. But I mean, as an entrepreneur, you have to be positive about it. Because we need to find solutions.
Right, as I kubekele phambili ngodaba olukhona kodwini in company yakho Icon Media. Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala le company?
Okay, first and foremost, vele mina I think ngaba lothando le media ngisakhula. Then when I went to high school, ngamfuna ukuba yi-journalist vele ngaqeda isikolo, and then ngase ngithola i-passion yama-arts. Ama-arts I think diverted a bit, but I did my A-level. And then I say, ngikwazisa ukuthi ngiye university ngenze media studies. Ultimately, I would say I'm living the dream because I'm in the media sector. It's been a dream for me ukuthi ngiyenze into zemedia.
Asixoxeni kancane mayelana ngenduku. Udaba lokuswelakala kogesi luyalithinta nani?
Ale lo mbuzo futhi maye kunzima. Khonapha ngikhuluma lawe ibhathu lami libu top 10. So like I said, operating a business in Zimbabwe is the hardest thing you can ever do. So the journey in border, we can be positive and all that, but I've even thought about setting up base in other small cities, Wamayamazo, like Francistown, because in Zimbabwe at the moment it's hard. Right now, Tina, I'm a guest for 72 hours. I'm having set town, I'm a guest for 72 hours, I can't be later. So, Tina, I'm a conditions with entrepreneurs in Zimbabwe, they are really challenging.
Manje likwenza njani ke?
I mean, we're still hanging on. Okunye ihope, ifaith.
Zulu kandaba lemzwile umnumzana Nigel Ndlovu owaqala inkampani yokusakaza yona ebizwa ngokuthi Icon Media. Isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi. Abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lo msebenzi kaNigel, hambani kukhasi lakhe eleTwitter ngaphansi kweusername @RealNigelNdlovu. Kufacebook ibizwa nguNigel Ndlovu. Mthokazi omuhle esami isikhathi sesiphelile. Asihlanganeni kuhlelo The Connection, uhlelo lwelethu labatsha esililethulela maviki wonke ngolwesibili, lapho siqhubekela phambili sithinta indaba esiphathelane nabatsha elizweni. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram, username yami @BigMike3, BigMyke3. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle, asihlanganeni ngo-8 PM ngolwesibili. Olefalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Siyabonga Mike, asingeneni ke kwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyalamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, labo bonke abalaleleyo lababukeleyo ngalesi sikhathi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngitheke sikhangele ngendaba ekhuluma ngomusa lalokho esikwenzayo, ekuyithola encwadini yamahubo 112 amavesi nje amabili u5-6 verse 5 umuntu omuhle nguye onomtha othelekayo esekela izindaba zakhe ngokulunga 6 ngokuba akayi kugudluka kuze kube phakade olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade zinhlobo zenkosi ezithandekileyo ilizwi leli likhuluma ngento etholakala ngaphakathi komuntu uthi lapha udavida encwadini yakhe nale yamahubo ukhuluma ngomusa akuyathi umusa lo usekelwa izenzo zakhe njalo nxa esenze njalo uzakhunjulwa kuze kube ngunaphakade siyabona ke lapha zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi umuntu omuhle kakuthongo ungobuhle bokuma komzimba kumbe ngemetho kumbe ngani kuthiwa ubuhle bomuntu kubonakala ngomusa alawo umusa yinto etholakala ngaphakathi komuntu ihambelana lozwelo lokuzwanana lokubekezela lokuthandana kakuthongo ukuthi umuntu omuhle ngolemali olesikhundla ofundileyo kumbe ngolamandla kumbe ngobusayo kumbe ngowesatshwayo umuntu olomusa umuntu olento engaphakathi kwakhe athi nxa esenza ulutho abantu babone lapha abambe khona lapha akhulume khona lapha enze khona ukuthi umuntu lo ulenhliziyo enhle inhliziyo ezwisisayo le misebenzi yakhe yamfakazela ukubana ngumuntu onjani kambe wena labo hlezi khona inhliziyo yakho ithini abantu babona imisebenzi banoyenzayo ungacatha ngesikhundla olaso kodwa nxa ungelamusa kutho ukuthi vela somuntu omuhle umuntu omubi ungacatha ngenotho yakho ngemfundo yakho ingabe yini olayo empilweni yakho kuthiwa kumele nxa uwumuntu omuhle kumele ube lo musa kubonakale imisebenzi yakho siyazi bazalwane umuntu ongakenzi ulutho ulutho luqalisa emntwini ongaphakathi sengitsho lokhuluma inhlamba imbala ngitsho lo ntshontshayo ngitsho lo nyeyayo ngitsho lolochuku okuncindezela abanye ozwa ekholisa nxa abanye abantu besebuhlungwini indaba iyabe iqalise ngaphakathi sibe sesibona-ke impumela yakhona ngaphandle umuntu omuhle nguye olomusa okwaziyo ukuthi lanxa lolutho oluthize abelane labanye angabi ligovu angabi lihaga angakholiseki engathi ukuphila ngokwakhe yedwa umele akhangele labahlezi khona ubanakati labenhlezi labo bona banjani abenzele umusa khunjululelwa izinto ezinhle ezigcwele umusa ezivela enhliziyweni elungileyo
akuyiphethe mfundisi
nkulunkulu olungileyo ngasicelini ngasicela inotho kwanamhlanje kodwa sicela umusa enhliziyweni zethu sazane sinanzelelane singeyisani sezelane umusa uze kuthi lanxa sesingasekho emhlabeni singabi lamagama azazila emlonyeni yabantu kodwa sikhumbule ngemsebenzi emihle kuze kube ngunaphakade amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
siyabonga ntungameli Nkomo singehlukani ke kwezemidlalo iqembu leBulawayo Chiefs linqobele Tel 1-2 ka 1 kwathi ke iCapes United yanqoba iHighlanders 2 ka 1 iwange yona ke kwaba ngutsheke lobhanqa leDynamos 2 ka 2 sinanzelela njalo endabeni bezikhokhela lamhlanje ukuthi bandlale MDC koBulawayo lithi selizamelela isinqomo somthethandaba sona lona beliphikisa isinqomo samapholisa esokulenqabela ukuthi litshengisele kuleli idolobho kusasa ngakho lithi lizakwazisa ke abantu ukuthi isinqomo sithini olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.